amabhizimusi amancane kunye lozulu ophila ngokuthengisa ezitaladeni usethole nzima ngokuvalwa kwelizwe phansi kwezibopho zokuvimba ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Kwesatshelwa ukuthi amabhizimusi amancane amaningi kawasoze enelise ukuvuka lanxa kungavulwa ilizwe njalo. Ingcweti kwezomnotho elizwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi phose ingxenye yamabhizimusi wonke aselizweni amancane izahle ithabalale.
Amabhizinisi amancane vele bona baphila ngokuhamba-hamba kwabantu ngesiphithiphithi sabantu. Nxa bengaphumeleli ukuthi bahoge abantu bezibathengela lobo bengazi bavalwe nje okweviki eyodwa izinto ziyaphambaniseka. Okwakhathesi ngibona ngathi mina abaningi bakhona singathi ngesikhiwa i-50% kabasoze baphumelele ukubuyela kubhizinesi ngoba ungazinanzelele ukuthi izimpahla zabo bazazithenga ngani ngoba baye bevele sebesebenzisile imali yabo ama-savings abo i-working capital. Kuzafana ukuthi kudinge indlela zokuthi amabhenki babasukumise ngoba ukuphendu kasibili MTN ovulekileyo abasoze baphumelele ukuphenduka.
Lokhu kugcizelelwe ngumkhokheli wenhlanganiso yezakhamizi eyebulawayo Progressive Residents Association umnumzana Ambrose Sibindi.
Imithetho efakwayo eyokuncedisa ukuvikela i-COVID-19 kumbeni i-coronavirus isisetshenziswa kuzinto zombangazwe. Imithetho leyo ayisasebenzi kuhle, imithetho esisetshenziswa entweni zombangazwe yilabo abayibo abaphatha intambo zikahulumende owamanje. Njalo singananzelela futhi ukuthi singakhipha thina izihlobo iziningi zabangani bakamnankakho ku-Reserve Bank kungancedisa sibili ukuthi imali yethu ibe lesisindo. Njalo singakhayela ukuthi imali ephuma ku-Reserve Bank nxa isiye ebantwini mayibe yimali ehamba ebantwini abasebenzayo, hathi lokhu esesikubonile ukuthi imali ye-Reserve Bank ihamba ebanganini be-ZANU-PF, abantu abayi-ZANU-PF abangasebenziyo abangasoke beyibisele futhi khonokho kuwisa ilizwe, kuwisa amabhizinisi amancane. Ngibona ngani khonokho singakwenza singakunanza ukungathuthukisa amabhizinisi njalo kuphinde kuthuthukise ilizwe lethu.
Siyakunanzelela amabhizinisi nje wonke akhayo ngathi adonsa nzima, kodwa-ke kuthi amabhizinisi amakhulu anganeno, amabhizinisi esikhanya suke esabela sibe kakhulu ngamabhizinisi amancane, ngoba kukhanya ngathi amaningi azabhazalala phansi ngesisu. Ngoba ungananzelela ukuthi aselesikhathi amanye engawopharethi, aselezinyanga amanye esebenza kodwa-ke engasebenzi ngendlela ephakemeyo. So ngase kunanzelela lapha sibona sibili ukuthi mhlana le imithetho ye-lockdown isima kumbe phela abaningi abaphizi amancane bazehlule ukuthi basukume futhi. So osokufanele kwenzakale ukuthi besikhangele ukuthi uhulumende uselomlando omkhulu ukuthi avikele ukuthabala kwamabhizinisi amancane ngokuthi ataqalise ukuthi aqoqe imali, kube le mali ezafakwa eceleni ibe khona ukuthi incedise la mabhizinisi amancane, ngoba siyakunanzela ukuthi xoxa kanje kathesi siyeza ukuthi uhulumende, izikhulu zikahulumende ziye kube 2008 banikana inkakatha yezimali ngendaba yokuthi kuhambe kuzama ukuthi kuyelinywa indaba lezo zama-funds kunye okuninginingi ama-US dollars ayisabekayo.
Isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Swithani Chirowodza oyisikhulumeli njalo sebandla le-MDC Alliance kobulawayo uthi ukungasetshenziswa kuhle kwemali kahulumende yikho okuzabangela ukuthi amabhizimusi amancane angasavuki. Ekuqaleni kohlelo lokuvimba igcikwane le-coronavirus, uhulumende wayethe uzaphathisa amabhizimusi amancane kunye labaphila ngokuzithengisela ezitaladeni, kodwa lolu ncedo aluzanga ngemfanelo ngoba iningi alukatholi lutho. Kodwa uNgwenya uthi uhulumende kaphathisanga ngalutho.
Ngize uMonica Mchangwa esithena kulaba abangamakhulu amabili abancediweyo, kodwa uyabona ukuthi abantu be-ZANU-PF bayabe bekhuluma kuphela. Uncedo lwakhona olubuya ngamabond ngoba imali abayithembisayo ngomatshi yayiyimali eyayihambelana lokungamsika wakukhona, kathi singazunikeze umuntu 10,000 ibond ngayike ayincede lutho ngasiya aphumelele ukuthenga angikhole uliqiniso ukuthi kulamabhizinisi ancedwayo lokhu ngikhuluma nje impela angizange ngibone nje ebulenzi khonapho abantu bekhuluma bebabaza ukuthi banikwe imali yokuba nceda ukuthi baphume lapha endaweni embi lokhu asiqiniso.
Umphathi ntambo wezamabhizimusi amancane unkosikazi Sithembiso Nyoni wayethe kuzasungulwa isikhwama sokuphathisa amabhizimusi amancane, kodwa udubo yikuthi abamabhizimusi amancane la bathi abazi ukuthi imali yakhona ifinyelelwa njani. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC nguChris Gande.